Endabeni zethu lamhlanje abesifazana abakubabhizimusi amancane laphakathi laphakathi bebumukele ngenjabulo umhlangano wemfundiso oqhutshwa kobulawayo wensuku ezintathu owe Coordination Committee for Development and Promotion of African Handcraft. Abalimi bamaplaza amancane benhlanganiso yeZimbabwe Farmers Union bathi bancedakele okwamagama embukisweni welanga elilodwa oqhutshelwe eHarare oqoqwe ngabenhlanganiso ye-UNDP imanyelele nenkampani yemitshina yangalezi nsuku eye-ONAI. Inkampani kamakhalekhukhwini eye-Econet imanyelele lohlangothi olubona ngezemigwaqo olweZimbabwe National Road Administration ukwenza kube lula ukuhlawulela indleko yentuba zemigwaqweni ama-toll gates. Ku-Live Talk kuhlelo asiyihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana abakubhizimusi. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065 15460 lagu 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp lagu Facebook ku VOA Ndebele.